Loko thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa. Siyambonga layo ubaba uMtswale Dutu icabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu ba-migrate to ama-mainstream permit. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve kubaye kuma-mainstream permit, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma benga-applyela for ama-waiver, njengoba ejile ukuthi uyawanikeza ama-waiver, etsho ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama-waiver. Umuntu uma eseku-mainstream permit kusenzela umsebenzi nathi ube lula, kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele siye-negotiator futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho-ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu ngaba-applyela ama-waiver bamuve baye kuma-mainstream permit, njengoba ama-mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siyakwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama-permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika, njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025, kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemisi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP i-process, kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalifye. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalify. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawayivelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhathiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminister uyagcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizwalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizwalwane zakithi ukuthi kanikwenze lokho, ziwa-applyele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi abangathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezitshela ngekhoti. Ikhoti nakhona naye ya-extenda to June 2024, uminister se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokho kuyukuthi-ke as long as kungakabi nesinye enye i-dispensation, kuyabe kusamele sibuyele futhi etafuleni siyexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe ma kusiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.